Ya kulomuntu ngaze kuba kwazi ukuthi kuthiwa ngomuda isesinyoka wabuya wanathatha around 10 AM wayengethusela isithi ngifuna ukudila rani and yena ule power spirit and ulama-connections akhe was going to deal with meetings but I don't even understand wayengena ngaphi
ekwenza khonokhu ube ngani ukwethusela ngaliphi ulandela lokhu yini okwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa
ngibona njalo ngibona njengathi yena wayevele funa ukuthi achengisele ukuthi yena uyalalela ukukhulunywa ngumpresident wakhe and uya-implement
singathi
ngoba antilokhu kwakhulunywa over the weekend kwakhulunywa ngomgqibelo then ngibona njengathi wayevele funa ukuthi achengisele ilizwe lonke ukuthi yena vele is the most obedient son.
Uwethukile yini kakhulu njalo uhambile emapholiseni?
Yes, ngiyethukile kakhulu ngahambe emapholiseni ngayemangala.
Athina amapholisi
ukuthi amapholisi avulile i-docket bathi bona singahambe court ngolwesihlanu.
Ubona ngazani kuyahamba njani udabalololo?
Angazi ukuthi vele bona baza kwenza njani.
Yeah,
connected and powerful.
Ndikuphatha njani xa sokunjalo?
Thina sibona njengathi abantu bayabe beyeyisa imisebenzi yamagqwetha namadali ma besenza njalo uyakhonfirma nje ukuthi akula rule of law lapho umuntu yenza zantando nxa i-ZANU-PF uyabe ngumthetho yena ngokwakhe.